Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande. Obesi paindaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 ngwabakazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukugujwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kuleli bandla.
Siyakwazi umizanu sithwele nzima sisidliwa ivuka ubhubha kodwa lo nyaka hatshibo uchamisa le-CCC 121.
Kodwa ibandla lezanu PF lithi kulokuthula elizweni njalo amalunga e-CCC alwisana wodwa.
Thina njengezanu PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke be-former president they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu.
EleZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso ye-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshwe eLuanda kwele Angola.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe iposition ikhona besazi mhlawumbe ukuthi kathesi iZimbabwe ikhangelane lokhetho ngibona ngathi lapha kuba yinto efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu lwevikezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkundla.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa okuqondiswe kumalunga aleli bandla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lo mnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Akusi thandabuzi ukuthi ngobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama-champions. Abantu bezanu babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama-poster ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe. Bathi abakungeneli ngoba ngokwe politics. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banje bedabula amaposter bathonisisiwe basejeli kulokho. Kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yizanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebe dliwe i-CCC sebedliwe umongameli wethu ubaba Advocate Chamisa. Akusibisele muva lokhu kusipha isimpathy abantu sebekhala sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza adalabe bengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela. UNkulunkulu uyasebenza phela. Sile ama-billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze batshise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa aphonga ukukhangela nje. Silabantu abatshayiwayo amapholisa aphonga ukukhangela nje. Sokuphonga ufanana lama-high court. Lezeki kwinto ndawonye. Silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminista ufuna ukuthi ngingabophilo umuntu. Sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha. Sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ukubadubula. Lanamhla icala livuliwe abalandelwa ngo-2008. Kuleri rani, okwakhala khona uTswangirai, abantu baqunywa izandla bebulawa amasotsha ahlathatha over electoral process izeke yafakwa eceleni yiko ke siyakwazi umizano sithwele nzima sisidliwa ivuka ubhova kodwa lonyaka hachibo uchamisa lesisi si 1-1 abantu bathi ongasoyi kufeka.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafast Banda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesisisi. Kodwa umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF uthi kulokuthula elizweni njalo amalunga esisisi alwisana wodwa.
Ngike ngabhodaboda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labe ZANU-PF befaka ama-posters abo ngabona be-TCC labo befaka ama-posters abo ngabona lalabo abakhokhelwa ngumama uValerio I think nxa ngaphambanisanga labo bebele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo ukukhankasa. Thina njengeZANU-PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga nobaba uMohadi nochairman wethu umama umchinguri kubuye even lo secretary general waba uOben Mbofu bonke be former president they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu. Umuntu ozatholakala senza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sabe yedwa ngoba thina njengeZANU-PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokho abakuthi free and fair. Ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesiwabonile amalunga aweTCC bayalwa bodwa kathesi le video ekhona esekuletayo ngibonile ngale enkulumane ngale ukulo siswetu uSoneni elobhudwetu uOstalos bonke bengamalunga aweTCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona phana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama demonstrations khona phana. So nxa even sokushiswana lama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU-PF asikho khona ngale thina ngoba ndabona bathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo.
Kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZANU-PF lapho abangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini?
Maningi ama-posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe-TCC labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama-videos ku-social media isisebenzise chikenini yabona kwakusekethegudu nxa ngaphambanisi esadabula ama-posters ethu senza loku naloku kwatathunywa ngumanager kuningi engawuqamba khonapha kobulawayo ama-posters ethu ahlale edatshuliwe njalo nje siyakubika konoko emapholiseni kodwa kwesikhathi nxa singenabufakazi anobuntu kuba nzima. Kathi ngikhuluma so ingatsha zethu ze-security kuZANU-PF zibhizi zixwayisa abantu bonke ubana bakithi ofuna ukwenza umhlangano kumbe i-road show kumbe kuyini sicela libikile amapholisa masinyane kwenzele khona ukuthi i-application ukwenzela khona ku-approve ngoba amapholisa ngabalani lokuthi iZANU-PF kumbe i-TCC kumbe i-ZAP kumbe i-MRP ba-effecta umthetho njengomthetho. Lathi sinje sile more than 90 cases where sehluleka ukwenza imihlangano yethu ngenxa yokuthi sasingenzanga ama-procedures ngendlela efaneleyo.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni thina kwelaki.
Madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni thina kwelaki.
Madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
ELeZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeSADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele Angola. Lokhu kutsho ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osekusikhundla lesi esekela umgcini sihlalo ongumongameli wele Angola. Kodwa abanye bathi iZimbabwe ibingamelanga iphiwe lesi sikhundla ngoba ibhekane lokhetho olulakho ukuhlupha kugcine kudingakala ukungenelwa kwayo iSADC. Ngokunjalo bathi iSADC eyingeke engeke ibe ngumlamlankuzi ozimele ukudaba lweZimbabwe uMnangagwa engumsekeli kaMgcinisihlalo. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu njalo elandela izombusazwe uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le position ikhona besazi mhlophe ukuthi kathezi iZimbabwe ikhangelane lokhetho ngibona ngathi lapha kuba yinto efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni ngoba kwenza ukuthi kulethe iconfusion eningi njalo sekusenza ukuthi kube le confusion eningi ngoba kungani abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani kungalindwanga kwaqala kwadlula ama election andubana ukuthi kube sekuyakhethwa ilizwe leZimbabwe.
Njengoba uMnangagwa esengumsekeli kaMgcinisihlalo weSadaki lapha, kungadingeki ukuthi iSadaki ingenele kudaba lweZimbabwe, ubona iluphatha njani?
Indaba le isivele yatyeka babuNkobo ngoba nxa isivele sinje isikhumba zona impawu zokuthi abalandeli noma ngithi abapart of iSadaki laba sebevele batshengisela sobala ukuthi bona umuntu abamsekelayo ngumnumzana uMnangagwa. So okungangokuthi lapha sekuvele nje into yakhona yatshengisela ukuba xalunye yangasatshengisela ukuthi sekungaba le ndlela yokuthi mhlawumbe kube kuvele iqiniso phakathi kwento leyo ezabe sihlongozwa noma le nto ezabe sigoluya ngaleso sikhathi. Kodwa engibona ukuthi ngisaphinda njalo ngithi liphuthe elikhulu lele lenzo yiSadaki.
Lona ukhetho lweZimbabwe Dube lukhanya luzahlupha mhlawumbe kugcine kuyiwa emthethweni ndaba njengakukhetho luka-2018 ngoba kunengi abamabandla aphikisayo abakhala ngakho abathi akuqhutshwa ngendlela. Alubana kuthe kwaba njalo kwaba lokudonselana okunjalo inhlanganiso esifana leSadaki le-African Union kuyabe kumele ziluphathe njani, zidlale ndima bani kudaba lweZimbabwe?
Nxa sesikhuluma udaba lwamavoti babuNkomo noma sithi imphumela yamavoti uhlupho lapho luzabe khona ikuthi iSadaki kathesi iyangena noma ngithi la amanye amazwe angena ezama-observers. Kodwa-ke iZimbabwe ise-sovereign country okuyi-statement esivame ukuthi sisizwe nxa sokufika kuleso sikhathi ukuthi iZimbabwe ise-sovereign country elemithetho yayo, ele constitution yayo, njalo elezimiso zayo zelizwe efanele ukuthi zilandelwe. Okuyizimiso zayo zena lezo ezilandelwayo eziyabe ziphethwe kakhulukazi kathesi nxa sikhangela sithi yi-leading party okuyizanu PF. So okungangokuthi nxa kungakaze kufike mhlambe impawu zokuthi sekulodlame elizweni akusoze kube lula ukuthi kuze iSadaki izingenelele endaweni yaseZimbabwe ngoba imphumela izabe siyizimphumela. Nxa kungabe kulohlupho sekungane kuyiwe ukuthi akuyiwe emakhoti, nxa isidlule emakhoti except nxa kule ndlela etshengiselayo ukuthi noma iTCC noma izaphu noma yiphi iphathi eyabe itshengisela ukuthi iwinile iyabe iwine ngemajini enkulu kube sekutshengisela ngaleyo ndlela noma mhlawumbe sekungathi sokufika enye indlela yokuhluthina umbuzo ngezinye indlela lapho engagcina isingenela khona iSadaki. Kodwa yona imphumela yona ngokwayo angiboni ukuthi imphumela yona ngokwayo sekungaze kube khona into engenziwa yiSadaki nxa kusafana ukuthi ku-announce imphumela noma kusetshenziswe lokho okutholakaleyo kumphumela yokhe.
Alo-ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube olwela amalungelo oluntu njalo elandela izombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa athi kubhubhe abantu abalitshumi lambili engozini zomgwaqo wekhefu lamaqhawe lelezomvikela ele-Defence Forces Day. Isikhulumeli samapholisa umsekeli kaSkomichi uPaul Nyathi uthi inani labafe nyakenye ngekhefu elifanayo elabantu abane kuphela lehlile, kodwa ingozi zomgwaqo bezinganeno kukhefu lalonyaka lanxa ababhubhileyo bebebaningi kulanyakenye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga lamuhla uzakuba ese-insiza esigabeni seMatabeleland South lapho azakhokhela umhlangano wokudinga usekelo kukhetho lwangevikezayo. abancintisa bemele ibandla lezanu PF insizwa ngomnumzana Space Thole lo Farayita Rubinga. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
I'm going to say that I would have won the winner.
Studio 7, Studio 7, sihambe siyovota bantu bakithi, first and last bantu bakithi, sivuse namakhanda sesikubonile usikufunayo lifuna kufuniwe. So isikhathi sokucila bantu bakithi ukuthi sivota sikhuphe lishiti lingamnangagwa leli esiyibonayo le bantu bakithi. Sihambe sivota sivotele iqembu esilibonayo ukuthi liza lobuhle, siyekeleni lokhu sikubonayo bantu bakithi. Kambe another 5 years ukuthi ezobuya sitokhe siphila kanje bantu bakithi, sivuse namakhanda.
Studio Sende, siyabonga kakhulu ngendaba ezinhle esipha zona. Sithi kubalandeli be-Church Champion, cela sifikise abalesiseduze kufinisa ilizwi kumthungameli u-Advocate Nelson Chamisa ukuthi angalahlekelwa ngabalandeli abaningi ngokuthi enze iphathi ingazathi nihamba amachechi kuphela. Lati abemabhawa cela akasibonga sithini idatha uyasithanda uyasifuna. Lathi esilandele zomdabuko ezamasiko esithethelayo emakhaya lezinyanga zethezelaphayo, sicela lathi asifake phakathi bakithi ngoba thina bemabhawa abaningi esinganasibo bantu lapha kuye. So lokhu ngibona ngani kungambiselela emuva, but kuyazisela abantu emuva. Sicela nxa ebuya lapha kobulawayo lathi asitshele ukuthi uyasidinga, lathi siqakathekile ebandleni lakhe. Siyabonga ngimbo lemsakazi.
Iya ngibingelele emsakazweni uMgqilazi mfowamanxiwa okhulumayo. Ngibuya phansi le maphisa. Sanibonani balaleli, sanibonani basakazi bethu ku-Studio 7. Yiba kwethu sokusela amalanga, sela amalanga nje ambalwa ukuthi siyokhethela. Sicela kuzakhamizi kunye nalapho kufinyelela khona umsakazo nabawulalelayo emafonini ukuthi bantu bakithi ningadideki, ningasichithi isikhathi, ningamoshi ithuba. Votelani umuntu ozoshintsha ikusasa labantwana. Votelani umuntu ongekaza ahlukumeze abantu njengoba esenza umnangagwa. Umnangagwa makaphume, asikhathi asinandaba ukuthi kungena bani. Njengoba singabantu basemathebeleleni vele noma kungangena bani wasemashonaleni, thina akuzukusiza ngalutho. Kodwa ke inqobo nje makungase kuphume lababulali laba ukwenzela ukuthi mhlambe kungabuye kushintshe. Makungashintsha le system ekhona, mayingashintsha le system ekhona, bese kuthi wonke umuntu oyisizwe sakwaMthwakazi nesizwe saseZimbabwe babuyele ekhaya abantwana nabantu abadala bayothatha iindawo zabo.
Studio 7 ninja, hayi siyathiza, siyathiza. Nje ngiphawule la mina, hayi abantu kasikeni sikhuleni, asike sikhuleni. I-43 years not a joke, kuloko kuvotelwa into eyi-1 engalamphumela. Amboni ukuthi kukhona umuntu ophilayo esikhathini lesi esiphila kiso. Sakhuluma ngebandla leli engisabuli khuluma ngegama elizano, ngisaba nje lokukhipha emlweni wami leli gama. Amboni ubaba lo mthuli angicabanga ukuthi umuntu o-right kahle kahle ngendlela engizwa izenzo zakhe le kuluma zikhulumayo asezonkulumo ezomuntu o-right omdala ophilayo olabazukulu labantwana abahlupheka abangaphandle kwelizwe. Hayi kambone, ambone impela lalowo bhuti lo okhulumayo ukuthi khona hayi ilizwe li-right sesenze lokhu lalokhu. Hayi ambone ukuthi umuntu ophilile lo, uma uphilile kufanele ucabange ukuthi why kahle abantu bebaleka bonke bejampe elukuzini iboda bekhetha ukubulawa, bekhetha ukuchiswa, bekhetha ukulinyazwa zingwenya. Babalekani, kufanele ucabange. Layo ubaba wethu nalo nguye osiphethe ikhanda limhlophe for nothing, umuntu okufanele ecabange ekhulu mahlathini lo okhuluma.
Siyabonga zulukandaba lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Le balaleli yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika. Sokwedlule amalanga alikhulu kuqhamuke impi phakathi kwebutho leSudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces. Njalo ngaleso sikhathi abantu behlelwe ludlakela olungelangqondo oseludale umdubo olukhulu, kutsho ummeli welemelika kumanyano we-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Inkulungwane zabantu aziselamizi, abantukazana badutshuliwe ezitaladeni, abantwana sebezintandane, abanye babanjwa ngamandla ukuba ngamabutho phakathi kocuku, abesifazane badlwengulwa kabuhlungu. Impi le isimise uncedo olubalisa amanzi, imithi lokunye umgqoka empilweni kaZulu. Kulobufakazi bokuthi amabutho e-Rapid Support Forces lamaqembu asebenzelana lawo aqhubeka esenza ucuku esigabeni se-West Darfur. Elemelika liyaluchothoza loludlakela oluyisikhumbuzo sombhuqazwe womnyaka ka-2004 esigabeni se-Darfur, kuveza u-Ambassador Thomas Greenfield. Siyakhathazeka ngobungozi obungaqhamuka ezigabeni ze-North le-Central Darfur, kakhulukazi ngokubuthana kwebutho le-Rapid Support Forces lamanye amaqembu bucwadlana lesigaba se-El-Fasher, okungaba ingozi kulabo abangakhonzi ukholo lwesi-Muslim. Siyakhathazwa imbiko ethi kulamaqhuku ahlomileyo avimba abantu ukuthi basuke esigabeni se-Darfur besiyadinga abangaphephela khona, okubalisa lelizweni elingumakhelwane ele-Chad. Silomlando hathi okukhuluma nje kuphela ngelungelo likaZulu kodwa ukuvikela lawo malungelo, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo kumele sikhuthaze amaqhuku la ukuthi alandele imigomo ephathelane lokuvikela abantukazana. Elemelika kunye lamazwe yadlelana lalo acebisa amaqhuku la ukuthi abeke phansi izikhali. Kusenjalo, elemelika njengelizwe eliyilo eliphathisa ngokumqoka kweleSudan lisebenza gadalala ukuncedisa izigidi lezigidi zabantu asebebalekele imizi yabo lezigidi eseziphephelele emazweni angomakhelwane. Imigoqo emele ilandelwe eyokungenisa impahla elizweni leSudan isiphuzise ukwethulwa koncedo, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Sikhuthaza iziphathamandla zakweleSudan ukuthi ziphangise ukupha amaviza abasebenza ekuphathiseni abantu ukuze uncedo lufinyelele uZulu weSudan lokungenisa elizweni kokudla leminye imitshina. Kumele sonke sikhuthaze ibutho leSudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces ukumisa ukucithwa kwegazi lokuhlukuluza uZulu weSudan. Akula sisombululo sokulwa esiza kuba khona, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ukuthula akusoke kwalinda elinye ilanga. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Hayi bakwethu, isikhathi kasisavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi ukhetho lukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kumalunga aleli bandla. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi kulokuthula elizweni, njalo amalunga e-CCC aliswana wodwa nje kuphela. LeZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcinisihlalo we-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele-Angola. silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo-7:30. Olivalelisayo lifiphela impela sonto elithukela ngu-Chris Gandela.